sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mkela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 Ncwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lokhu kulokufuthelana kwabasekeli bebandla le MDCT kobulawayo kulandela udaba lokungena kumanyano wamabandla.
Iqiniso ikuthi iMDC kobulawayo yiyo ethandwa ngabantu njalo abantu babangibhele likaThwankirayi.
Impilakahle kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa iqhubeka isiba yimfihlo kulandela ukugula akwenze eGwanda. Kanti vele eGwanda kuhamba njani?
Elliot Manyika wafa esuka eGwanda, uBodagezi wafa esize eGwanda, uMnangagwa kuphose kwamehlelo okubi eseGwanda, so sebezibuza ukuthi ha kanti kuzama ukuthi kuthiwe abantu beGwanda phose njani.
Udaba lokuchaya amantombazana eSouth Africa ukuthiwa kwenziwa ngunkosikazi Grace Mugabe bekukhangelelwe ukuhlaziywa ngumhlangano wenkokheli zeSADC lamhlanje eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lokhu kulokufuthelana kwabasekeli bebandla leMDCT kobulawayo kulandela udaba lokungena kumanyano wamabandla. Kumaviki amabili adluleyo kuqhamuke udlakela emahofisini ebandla leMDCT kobulawayo phezu kokwabelana izikhundla zokuncintisa kwabamabandla akumanyano weMDC Alliance. Amanye amalunga aleli bandla athi lokhu lungalungisiswanga udaba lokwabelana izikhundla zabameli bedalela eParliamente. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi akusiloqiniso lokhu ngoba uthi yena ibandla libambene kobulawayo.
Iqiniso ikuthi ipolitical party elabantu abaningi balembono ethiyeneyo, kodwa okuqakathekileyo ukuthi baza kusolva njani, baphumelele njani phambili. Ibulawayo ibambene kakhulu ebantwini bonke abama-political parties ukuthi uMgabe sehluphile. I-target yethu njengabakathwangela i-MDC labo kobulawayo, umuntu ongayisuye yizana uPF lebandla lakhe lama-CIO lamanye ama-general. Thina aba-opposition kungabuhlukana imibono ethize, kodwa isiqokoqela yizanu. Angithandi ukutshaya inja ngifihle umphini. Iqiniso ikuthi iMDC kobulawayo yiyo ethandwa ngabantu njalo abantu babangibhele likaThwankirayi. Izanu isizama ukuhlukanisa abantu besithi hayi kulabanye abantu abangafuni iMDC Alliance, kanti bonke i-standing committee le-National Council lama-province uThwankirayi wahambile izwe lonke bamvumela.
Sike sezwa ukubana umongameli umnumzana Thwankirayi ulakho ukubuya kobulawayo ezoxoxisana lenkokheli, kungakuliqiniso lokho?
Baba uThwankirayi nge-constitution yethu uvunyelwe ukuxoxisana lama-branch, lama-province, lama-ward. Yikho-ke angazi ukuthi uma upresident evakatshela izigaba zakhe sokuthi ulanda uhlupho, uyahamba esiyakuzwa ukuthi abantu bafunani, esithi ngikuxoxisana loZulu. Akuqali namuhla ukuthi uThwankirayi uyabhoda ekhuluma nabantu. Abantu sebephonga usika ibunda besithi uhambele ukuthi kuyaphoxwana kobulawayo. Into engiyaziyo yikuthi i-leadership yonke e-standing committee isebenza noThwankirayi, i-provincial council isebenza noThwankirayi, kodwa abantu abangafuni i-unity of purpose yibo ababhala bakhuluma amanga. Namhlanje ngiyabonga ngoba ngitshela uZulu ukuthi kobulawayo sibambeni. UThwankirayi uyabhoda indawo zonke njengoba sesilungisela ukhankaso lwaba-election. sesizifundisana ngama FDV biometric voter registration. Utshwangirayi labo khuphe labo debhe labo moyo labo munzora national standing yonke jikeleze iyahamba ivakatshela abantu bayo befundisana bexoxisana besenza umbono ofuna nguZulu. Yikho ke ngiyabonga namhlanje ukuthi ngilitshela iqiniso mahlabizulu.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isikhulumeli sebandla le MDCT kobulawayo. Impila kahle kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa iqhubeka ilokhu iyimfihlo kulandela ukugula akwenze eGwanda. Kulembiko ethi Mnangagwa engaba wadla ukudla okulethefu kodwa uhulumende uthi uMnangagwa wadla ukudla okuhlobileyo. Kodwa sekumangalisa abanenge ukuthi akumgceke okwenzakala kuMnangagwa oyelatshwa eSouth Africa. Ngolwesine abasakhulayo bebandla lezanu PF benze umthandazo kamnumzana Mnangagwa kodwa enye inkokheli yebandla yavuka ikhalaza ngolwesihlanu ukuthi bakwenzeleni lokhu. Izakhamizi zeGwanda zona zithi zimangaliswe yisehlakalo sokugula kukaMnangagwa. Sixoxe lomela izakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Kuyinto ekade singa eqalise abantu bayithusile okwamaqhini ngizwana kusenzakala ngezinsuku kusanda kwenzakala. Bekuyinto abantu kade bayithusile ukuthi kathi manje pho kwenzakaleni kutheni, ngoba abane babengabonanga ukuthi kwenzakala. Bapho kubona imoto ziphuma sezigijima le helicopter sisukuma sihamba, bazosala sebekuza ukuthi hayi bekuyinto enje kwabethusa ukuthi pho bekudliweni kwenzakaleni. Awakhathesi umumo suyehlile mbijana, sokuyinto abayihlekayo njengelizwe lonke behleka nje ukuthi eGwanda kusadliwa ice cream wathinithini into ezinjalo. Bebuye bekhuluma abantu ukuthi awukhathi kwenzakala njani. U-Eliot Manyika wafa esuka eGwanda, uBodagezi wafa esize eGwanda, uMnangagwa kuphose kwamehlelo okubi eseGwanda. So sebezibuza ukuthi kathi kuzama ukuthi kuthiwe abantu beGwanda phosi njani, kwenzakalani? Hhayi, bathuma uma kwakathesi bese kuyinto zathi zibeyithatha njengelizwe lonke, ngoba kusukuzwakala ukuthi hhayi akasekho engozini. So into nje abantu abaphonge uyihlekahleka
khona kusenzakala njengokutsho kwakho. Akula muntu owakubonayo lapho ngibona ngehelicopter isuka, ngoba sizwa kuthiwa umuntu omdala wayesekhululeka khonapho emphakathini. Kuyini la kubona kumbela kuzwayo?
Abazwakala babeseduze bathi wabonakala esukuma kokuqala esiyendlini encane, wabuya waphenduka, wabuya wabuyela, wabonakala sehlanza. Ngaba beseduze ngoba i-VIP yayingathi iqamama mbijana lapho abantu ababekhona, but ababeseduze yikho abakuripota ukuthi hayi babona kusiba nama movement amaningi kodwa bengazwisisi kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Yikho kubona sekusukunywa masinya abanye ba lokuthi kwaphunywa njani. Ababonanga, babona nge-helicopter yokuqala sisukuma ngama-2 ezinye zisasele zihlezi, basala bengasazwisisi ukuthi babuye abantu bethi hawu kodwa pho-ke thathi sibe sibhedlela lathi eGwanda basisolani thina, silabo dokotela kwasolakalani ukuthi agijimisele eduze khona lapha esibhedlela sethu. Kukhanya kwakulungisiwe, usually nxa kuzaba nomkhosi omkhulu kuba lezinto zonke on stand by ukuthi in case something happened, pho kwehlulani ukuthi kumbe aqale adlule nje kuthi ayenzwe that critical first aid yithe esibhedlela, maybe abesethwala kunokuthi athwale ayegweru ankhona ezakuya eSouth Africa. Khona lokho abantu basale bengani bakubuza ukuthi hawu pho esethi isibhedlela sinjani.
Alo ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo omela izakhamizi zeGwanda ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eGwanda. Inhlanganiso ezizimeleyo bezihlangene kwele South Africa phambilini komhlangano wenkokheli zomanyano weSADC owenziwa kanye ngomnyaka zivumelane ukuthi icala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe elokutshaya amantombazana athola ehoteleni elamadodana akhe kumele luhlaziywe inkokheli eqale umhlangano lamhlanje. Sixoxe lomnumzana Angliston Sibanda omunye kade esemhlanganweni lo.
Yebo, udaba lolo luhlelo aba into yokuqala kunkulumo zethu zonke. Okhulume ekuqala emele sifika kuvulwa umhlangano uLiberty Bebe kade simthume ukuthi akhulume emelele iqembu lenhlanganiso ezimele zodwa livele eZimbabwe. Uhle wakubeka wabasobala ukuthi ngasikusupport kuyinto embi, kanti njalo lathi njengenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition sifinde sagcizelela futhi ukuthi into eyenziwe nguGrace Mugabe ilihlazo, ikakhulu sisenziwa ngumuntu ongumama ebantwaneni, not only kuba ngumama but umama kumele ukuthi abe nguye okhokhela abantu, atshengisa abantu ukuthi umuntu okuthiwa ngumkhokheli ngumuntu onjani. Umkamongameli welizwe ayethana labantwana kuyinto eluhlazo kakhulu. Sizwa kusizwa kusiko sisinqulu njengabantu Zimbabweans, uyasinqulula usifaka ihlazo ezizweni zonke. Kasivumelani lakho sikuthi siyakukhondema ngawonke ama-terms esingawasebenzisa ukuthi kuyinto embi. Khuluma ngokuthi kwabantu abesifazana kasithuthukiseni abesifazana, abesifazana bephakamise, but umama lo Grace abesefika echaya umntana abantu kulokuthi akhuze abantwana bakhe abonayo. So kuyinto embi kakhulu and sikuyinto efakele ihlazo kakhulu.
Ngokwethula kwenu amazwi wonalawa, libona ungani azaphathisani, azakhulunywa yini le mhlanganweni omkhulu wabomongameli?
Yebo, kube le communique eyenziweyo ekhuluma nje ngezinto ezihlukuluza abantu makhaza kusadak region, kucommunique leyo. And ngokunye kwezinto makade omama bekhuluma ngeviolence le lokucindezelwa kwabesifazane, lokhu esisenzo sikaGrace Mugabe sihle sibe yisibonelo esochuku olenziwayo ngalabo abasembusweni abalamandla ekucindezeleni abanye abantu abaphansi lekubabhekeleni phansi, ngoba into ayenzileyo into ebonisa ukuthi nxa ungaba lamandla uyenelisa ukwenza loba yini phezu kukabani. So ngokunye kwezinto okusetshenziswa njengesibonelo sento embi okungafunwa ngabantu beSadak region.
Hello. Lamlela ndwandwe.
Lamlela
ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafo bembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomkhokheli webandla leAnsa umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Ndlovu.
Ngiyabonga mne wethu.
Yezi hamba njani inhlelo zebandla emaphandleni babamzila, njalo zithini zakhamisi?
Obuhle ngakho ukuthi lokho esikhethi nasakhethi ukuthi sikumele izinto ezimqoka emathebeleland le-Midlands ezizona ezisusa phansi ukuthi thina sine sizodwa. Sithi thina kuqakathekile ukuthi nxa umuntu engena kumzabalazo kume sithi kumbangazwe kube kuyukuthi ubambe zona lezi zinto. Sibona ngazathi ziyemukeleka kakuhle kakhulu ngabantu kusukela kathethe e-Bite Bridge uze efike efolosi, kusobala ukuthi i-message iyangena eyokuthi ayisithi ukuthi sidabulize phakathi asomsebenzi wethu, kodwa njalo kayisomsebenzi wethu ukuthi lizwe leli lihlale libambene, ngoba silezinto ezidubayo. Yikho nxa abantu nxa sikhuluma labo esikuzwayo ukuthi kuqakathekile khona ukuthi sikubambe njengabantu bakithi. Okwesibili okuqakathekileyo engikuzwa esikuzwayo ebantwini ukuthi nxa abantu bakithi bayabambana, wonke nala maphathi athi ameli Matreland abambane. Ngokunye singazathi siyakulwisa and ngikubonile ngomvulo nalo odlulileyo sisemakhokhoba ngemva kwe kumbuzo samaqhawe la angafuni ukuvunywa izalo PF futhi ngamaqhawe balelilizwe. Ngiyabona ukuthi into eqhakathekileyo ukuthi lathi sizama ukuthi sihleli izandla sivambane lalabo abanye abafana nezakho ethi mele abantu bemathebeleleni, i-MRP ethi mele abantu bemathebeleleni, amabandla embona ingazathi sebekubeke sobala ukuthi inhlelo zabo kazibe phezu kwezinto zemathebeleleni ukuthi singasalela emuva. Sihlose ku-development ukuthi i-politics singaba i-politics nje, i-politics kayibe i-politics eza ukuthi ilethe ingqobela phambili empilweni zabantu.
Ngamanyamazwi singabona libumba umanyano lamabandla owachoyo afana lezaphu lemthwakazi.
Wona la amabandla abantu ngiyabona bangaqhakazelela khona lokhu, ngoba lathi sikukhangela ukuthi nxa kuyukuthi ngensizo lonke siyavumelana phezu kwezinto esifuna zenzakale emathebeleleni bese sisiya njalo siyancintisana. Sibona ngazathi kuqakathekile ukuthi sibe lo manyano wethu esingathi i-coalition yethu kumbe i-alliance yamaphathi emathebeleleni. Nxa singavumi ukubambana ukuthi sibumbe iphathi eyi-one, kodwa okokugcina nje singahamba ngakho ukuthi nje sisebenzele ndawonye ukuthi singaphikisani ukuze abantu abakhethiwe kumbe ngama-councillors kumbe ngama MP babe ngabantu abakhethele ukuthi basebenze ukulungisa udubo olukhona eMathebeleleni. Yikho umbono nalo uvele usobala nxa ukhuluma labantu nje ukuthi alubana lingenza njalo. Thina abantu sithi sivota sisazi ukuthi sivotelani. Kulokuphonga uyavota ukuthi uvotela ibandla elinje ungakwazi ukuthi limeleni ngoba iminyaka yonke nale ngu-37 abantu bebevota kodwa kungalanto nje bekwa etafuleni ukuthi livota nje, livotela lokho. Bese kuthiwa sobala ukuthi hayi vele ivotela udubo.
Zona yiziphi inhlelo zentuthuko ibandla lakho eliza ziqakathekisa alubana lithe lathola amalunga edalela eParliamente emaphandleni?
Esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi nje khona okuthiwa ngama-capital projects, izakhiwo ezifana nemigwaqo, izakhiwo ezifana nezikolo okufana lamaklinika esingathi i-water development, i-resource development yamanzi, ibhorane lamadamu, yizi izinto eziqakathekileyo kakhulu. Kodwa siyananzela ukuthi kumele ukuthi kuhambelane lokwakhiwa nokuvuswa kwama-factory, amafemu ayiwona adala umsebenzi njalo azakwenza ukuthi abantu abasuka amafemu la akwazi ukuthengisa izinto azenzayo kulawo ma-projects esinabe siwakhangele. Sibona ukuthi yizindawo lapho esisalele khona kakhulu ngemuva ngenxa yokhulumende kaRobert Mugabe in the last 37 years. Abantu abethu babasebenza eMathebeleland le-Midlands. Abantwana abasebenza eMathebeleland le-Midlands, ama-youth emashonaland. Abantu bakithi bayakwagqoki khona lokho. Kumbe kusebhinga, kumbe kusetsholotsho, kumbe kusembembesi, kumbe kusenkayi, kumbe kusebhayibhridge. Bayakwagqoka lokho ukuthi ayisibo bantwana bakithi abasebenza esipholiseni, abasebenza ezikolweni, ezibhedlela ngaphi langaphi. Thina abantu abethu bengayike bahambe baye emashonaland. Luhlelo esilukhangeleleyo ukuthi into emali ukuthi ilungise ukuthi abantu baleyo ndawo babe kula ama-departments kahulumende.
Hayi, siyabonga baba uMzila, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni. Sixoxa lo mkhokheli webandla le-ANSA, uMnumzana Moses Mzila Ndlovu. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Akuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa lomhlabeleli womdumo kaMaskandi uDuduzile Ndlovu owazakala ngelokuthi inono lakwethu. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela kahle kahle ukuthi igama lakho lokuzalwa ngubani?
Igama lami lokuzalwa uDuduzile Ndlovu.
Ocula ngalo lona kuthiwani?
Inono lakwethu.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ukhethe igama elithi inono lakwethu?
Okay, ukuze ngikhethe leli gama ukuthi nje mina ngokwami ulo muntu othanda ukuba muhle, uthanda ukubukeka kakhulu uma ngisebantwini. So ngathi kahle kahle leli gama ngaliphiwa ngama-fans wami ngoba ngithanda ukuhlala ngihlanzekile. So inono umuntu othanda ukuhlala nje ahlanzekile.
Uqalise nini ezomculo lezi?
Ngingathi ngiqalise ukuthanda umculo ngisasemncane. Bengina 14 years uma ngiqala ukucula kwi-church choir, but ukungena e-studio ngiqale 5 years back.
Nxa usithi ungena e-studio, kahle kahle kuyini okwenzayo e-studio ngaphandle kokuhlabela?
Ukuqala kwami ukungena e-studio bengiyi-backing vocalist. Ngisiza amanye ama-artists ukubekha for ama-album wabo. And then after then I decided ukuthi ngikhiphe nami i-album yami. So i-album nje ngingasho ukuthi isendleleni yokuthi iphume.
Lapha kwezokucula kukhona yini okuthayayo kumbe ukuhlabela kuphela okwenza?
Nayi, ukuhlabela kuphela.
Ukugida ke?
Nokugida. Ukuhlabela nokugida, yebo.
Und ontanga abasakhula abalingana lawe ba gijimisa kakhulu leze zabo house labo gqom kodwa wena wakhetha umasikandi ungasitshela ukuthi uhamba njani
ngiyabonga ke leyo mbuzo. The reason why ngakhetha ukuthi ngishaye umasikandi mina is because umasikandi uhambisana ngathi neculture yami yesiNdebele, so ingenelana kahle neculture yami. Thina ontanga sesilandela kakhulu umculo wamanje, akusekho abanye abantu like abacula umculo wasemandulo because it goes well ne culture yam.
Kuyini okukhangeleleyo kwela kusasa ucula la?
Engikhangeleleyo ngifisa ukuthi ngazakale umculo wami uphumele ngaphandle, abantu bawazi and bawu-appreciate. Yiyo le nto engikhangeleleyo ngathi kusasa and ngikwazi nami uku-inspire laba abakhulayo.
Usele ngoma eziningi okunganani?
Okwamanje nginengoma eziyi-7.
Oyithanda kakhulukazi ngeyiphi?
Engiyithanda kakhulukazi ingoma ethi Woza Mmeli Wami. Iyo le ngoma engiyithanda kakhulu.
Kahle kahle ukwenza ukuthi ulobe lengoma.
Owangenza ngaloba lengoma ukuthi ngibe nama ngingathi ama challenges amaningi empilweni yami, ngingathi ukukhula i-background and stuff. So ukuthi ngithi Woza Mmeli Wami ukuthi ummeli wami makazi azomkhulula ngoba kuye kwabanzima empilweni yami. So yikho ukuthi ngiyibhale le ngoma ukuthi uNkulunkulu wami makaze azomkhulula kule situation ebengikuyo.
Ungathanda yini ukuthi sibe yazi situation yakho?
Yeah, bye, I'm 19. Okay, ngathi ekukhuleni kwami bengumuntu ongena help e-right, ngathi bengaphilanga kahle. So nobunzima nje bempilo ukuthi uma ukhula ekhaya kukhona okuselakalayo nje zonke le zinto.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi uInono ngubani, udabuka ngapi, uzalwa kubani, libangaki engulindo kunye kunjani?
UNono ngahle kahle ubuya eZimbabwe, wazalelwa koBulawayo, wakhulela khona koBulawayo, but ekhaya ke ngiphuma eKhezi. Ngiphuma eKhezi koNdlovu, uNdlovu baba ozala mina. Kithi sisikhombisa. Mina ngowesihlanu enganeni sikababa. Amantombazana abafana bathathu and then the rest ngamantombazana.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalandeli bakho?
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi ngibe semsakazweni. Ngithanda ukubonga njalo bonke abangixhasile kule jeni yami yomculo. Sengathi bengahlala benza okuhle ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibongile. Loge ngumhlabeleli womculo kaMaskandi uDudu Ndlovu owazakala ngelithi iNono lakwethu, ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930, 6065, 15460, lagu 13860 kilohertz.
Es
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula udaba obelusegudwini kuliviki olungamongameli unkosikazi Grace Mugabe obikwa echaye untombazana amthole elamadodana akhe eweteleni kwele South Africa. Kodwa asigxili kuye yedwa sihlaziya ukuthi abazali abazithola bekusimo sikankosikazi Mugabe bengalulungisa njani lolu daba bengazokhelanga amalahle ekhanda. Sixoxa losakhulayo unkosazana Nozipho Moyo olwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlela.
Yebo, ngiyabonga.
Usibone njani usenzo sakhe?
Okwakuqala kumele sinanzelele ukuthi yena nxa esenza isenzo kasenze ngumuntu nje, kodwa usenza engumkamongameli. Ama-word wethu lamtshele iviki ephelileyo ukuthi wena uhlutshwa abantu abakho abanjani ababili ngeke wakhokhela izwi kulaye nxa esiya endaweni efika abantwana beganga waba namandla okuthi ethi uyabakhuza abantwana endlani engatshaya. Iproblem ekhona nje asibabufakazi ukuthi watshaya abantu bakhe yini, kodwa nxa engabatshayanga oyebephambanisile ngumntana akhe kumbeni mntwana lo usisi lo otshayiweyo. Sikunanzelela ukuthi kune-difference between i-discipline and abuse. The moment it's called physical abuse, uthi utshaye umuntu waphuma indinjinji waqamuka loba wavuka. So there's a thin line, umntwana e-discipline, kodwa nxa umntwana sesiba la ma-marks anjalo, that is when it becomes physical abuse. Amalungelo esikhuluma ngawo kulezi nsuku, in the past 10 years, iminyaka le ithedlulileyo, there are a lot of treaties and rights that have been put forward specifically also for the girl child, umntwana oyinkazana. Thina ngendlela esenza ngakhona izinto culturally sikubhalansa njani le mithetho ama-rights ona lawa, sibindibani sokuthi uthathe i-electrical cord ulimaze omunye umntwana.
Abanye-ke abesifazana kanye labesilisa abazithola bekulesi simo njengalokhu esasikuzwa kumavuzi umphathi, bengenzani abadala ukuthi bebaqondise abantwana bengasolwa ngumphakathi?
Kuba nzima ukuthi uqondisa umntwana nge-remote, kuba nzima ukuthi uqondise umntwana nge-bank account ukuthi uthi umthumele imali, ngoba abavuzini la kuzeduni yikuthi abazali sebegijimisa imali zokuthi behambise abantwana laba esikole bebaphele ukudla. But it has created olunye iduzo ngokuthi ungabi wabo besipha i-guidance. It has created a society abantwana abarawuti, ngoba singakela abantwana noma ama-youth abasakhulayo kulezi nsuku, inhlonipho isiphela isincikiliwa. So as long as umzali engekho to give that guidance, yikho khonokho okwenzakalayo. Kufanana nabantu abanalaba abakagresi esikhuluma ngabo, the mother has been absent. Yikho bethi sibala ngabo kuvesouth sebexotshiwe e-UK sibona amavideo begada izimota zabantu lanilani, because there's no parental guidance. Parents are busy with politics, the boys are busy with notwise. So akunamuntu esingalenza, abuzali lomntwana kumele bendawonye kube le system esihlobo esithembakeleyo esilesandla esingani silukhulu ukuthi esake umntwana endleleni.
Kambe udubo olunje silubona ebantwaneni abalenzuzo abalemali kumbe kungabe kutholakala ingqelangaphi?
Ngathi kutholakala ebantwaneni abangela sandla somuntu omdala ekuso ukuthi sibasekele esilukhulu. Njengentena le nxa sikhangela into eyenzakala ngabantu abakamongameli babhizi amlandelela kunyunzi suku zonke, hhayi usevula i-university sokunje abantwana kodwa ngakho abanjani babodwa. So angeke ngathi kutholakala abantwaneni abatholayo, ngoba laba abagida labo uzananzela ukuthi ngabanye abavela nga uphovathi abahluphekileyo.
Njengosakhulayo ungabachiyela liphi abanye bakho amantombazana labesilisa ukuthi bengaziphatha njani?
Mambona into eqathekile, umuntu kaqale ngokuzihlonipha, ngoba lokunatha noma uzayenza lokho okwenzayo, kodwa nxa uwumuntu ozihloniphayo uzabakwazi ukuthi kuhloniphe umuntu oseceleni wakho, uhloniphe ngisho nomuntu omdala. Ngoba nxa sesikhuluma ngabasakhulayo, into eyenzakale ngu-Grace angithi ye utshayile umntwana, kodwa bekungatholakala ukuthi izinto esilisa etshaye umuntu owesifazane. Kodwa into engikhona, nxa singazihlonipha sisinde ukuhlonipha nabantu abaseceleni kwethu, ngokwani singaphilisana, asidingi ukuthi sihambe sesibambe amakhodi egesi. Umuntu kafunda ukuzihlonipha, ngoba naye umama uGesi usine engasazihloniphi njengomuntu omdala, usine seziphatha njengomntwana.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo unkosazana Nozipho Moyo olwela amalungelo abesifazana. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga ke sithandekile ube lo busuku obuhle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.